Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 5 kunhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
lesi sifo siyehla sibuye sikhwele siyehla sibuye sikhwele kanjalo ngakho ke kakuvezela kancane ukuthi ungabe kule cebo elisebenzileyo
kubhubhe abantu abalithume lasishiya kalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo
yambi noma kuthiwa bathethi sikholi yinhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala egeli bengani bayaphika bengakathoniswa
ibandla leMDC Alliance selisole umthethwandaba ngokwala ukukhulula amalunga alo unkosozana Joana Mamombe loSicilia Chimpiri ngesibambiso sebail umongameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende wele India usethembise ukuqhubeka ephathisa izwekazi leAfrika ngamajekiseni ecoronavirus zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abalithumi lasishiya kalolunye 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 207 belomkhuhlane lo lokho kukhuphule inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 34,171. Inani lasebebhubhile lona likhwele laya kunkulungwane elamakhulu phose amathathu 1,288. Lanxabe lokhu bebanengi abatholakala belomkhuhlane lo kanye labafayo kulezinsuku amanani la asehlile nxa kuqathaniswa la kumaviki asanda kwedlula uZulu yena uyise iphika izolo ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi akula muntu ozabhadala ukuze ahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. Umnangagwa uvelandula umbiko kamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena obethe abanye bazabhadaliswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efihlela Ncube.
Emhlabeni wonke jikelele abantu bahlatshwa mahala njalo into esikhuluma ngayo yinto ebulala abantu abaningi ethelelana kalula okungafanelanga kube lomunye lomuntu ohlawuliswayo ukuba ahlatshwe. Kumele kuhlatshwe wonke umuntu olemali longelayo imali mahala. Ngakho-ke kube kuhle ukuthi bakuqondise khona lokho ukuhluleka kokukhuluma akuvezileyo. Kanti ke njalo kuveza ukuhlukana kombono phakathi kwe-government kuveza khona ukuthi vele kayihlelekanga ayixoxekanga kayakhekanga ikhuluma isiya ngapha iye ngapha okuveza ukuthi kayixoxekanga ngendlela engenza ukuthi bakwazi ukuthi bavikele abantu emkhuhlaneni we-COVID-19. Kuyinto efanele ikhathaza abantu kakhulu loyo okufanele ukuthi isisolise ngokuba isho khona ukuthi abantu basengafa ngobuningi ngokuba singela government efaneleyo.
Lona uhlelo lokuhlaba abantu ulubona lubekwe kuhle yini ubona uhulumende eqhuba kuhle lomsebenzi
vele uhulumende kala strategy la kancane esokulwa legciwane le corona ngaphandle kokuvala nje afaka amapolisa lamasotsha emgwaqweni bathwala ama AK lezinye izikhali zokuvimbela abantu ukuhamba kuvala izitolo kuvala lemisebenzi kudileke economy kala kho kunyalakho okuhlelekileyo okungenza ukuthi abantu basile kulomkhuhlane. kala kho futhi akuselileyo ngokuphathelene lokuhlatshwa kwabantu yikho phela uzwa ama minister labo president or vice president bekhuluma izinto ezingafananiyo ngabe bebehlelekile ngabe kuphume I message eyodwa ehlelekileyo okuthiwa ngesiNgisi I message discipline ukuhleleka kwalokho okukhulunywayo okombiko ukukhulunywe umunye kuveze ukuthi uvela kuhulumende munye akula strategy la kancane bafunda besiya phambili trial and error bazabona ngakho ukuthi okusebenzileyo ukuphi into eyingozi kakhulu ke lesiyibonayo
Ukwehla kwenani lababulawa yilomkhuhlane labatholakala belawo kulezi nsuku singathi kutshengisa ukuthi umkhuhlane uyehla yini elizweni
awutsho la kancane ukuthi isifo lesi sesihambile sesisukile emhlabeni sikubonile phambilini ezinyangeni lezi ezidlulileyo la kumnyaka odlulileyo ukuthi lesi sifo siyehla sibuye sikhwele siyehle sibuye sikhwele kanjalo ngakho-ke kakuvezi la kancane ukuthi kungabe kule cebo elisebenzileyo ingozi sesekhona kakhulu njalo kakuthestwa abantu ngobuningi ngendlela efaneleyo sikubonile-ke emazweni wonke omhlaba ukuthi nxa kungenzakali lokho okufaneleyo abantu bangathemba into engekhoyo babone sengathi sekuhle bavula amabhizinisi bavula izikolo bavule lokhu kubuyele kuqanise njalo ngakho uhulumende kumele ahleleke akwazi ukuthi abantu baye emsebenzini izikolo zivulwe kodwa bevikelekile bonke ngendlela efaneleyo
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uxoxisane lenhloko kahulumende wele India umnumzana Narendra Modi wathembisa ukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lincedisa amazwe eAfrika ngamajekiseni okuvikela iCOVID-19 Ele South Africa liqalise ukwamukela imijofo yalo elithenge kwele India ngomvulo. URamaphosa uthe kuzahlatshwa wonke umuntu ofunayo elizweni lakhe okugoqela abakwamanye amazwe abangelamaphepha. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Spanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ingxaki engaba khona yikuthi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe azisoze zisukumele phezulu ukuyahlatshwa ngoba zingamthembi uhulumende.
Siyazi ukuthi kunabantu abangenawo amaphepha. Abangabanenkinga ukuthi mhlawumbe bazakale kahlehle ukuthi kungobani kodwa lokho akumelanga ukuthi kube yinto engenza ukuthi abantu bangahlabi ngoba phela umuntu kufanele ukuthi mayehamba afike azibike ukuthi ubani kungenzeka mhlawumbe bacabanga ukuthi abazokunika amagama eqiniso labo bantu kodwa akusikho kubalulekileyo kubalulekileyo ukuthi inani labantu abaphila kuzwe lase South Africa abathi 67% yabo bonke abantu abaphila South Africa kubalulekile ukuthi bagonywe kumbe bahlabe ukuthi bafikele igciwane le-COVID uhulumeni akujahileyo kufanele ukuthi aqiniseke ngakho ikuthi isibalo sabantu esihlatshiweyo sanele siningi okokuthi abantu nabangahlatshwanga bazobe bevikelekile nokuthi umkhuhlane ubhebhetheke usiya phambili ngeke kusayenzakala siyazi khona ukuthi abantu abangenamaphepha kahlehle bangesaba ukuthi bahambe bayokuhlatshwa kodwa asikho isizathu sokuthi besabe ngoba nakho okudingakala lapho kuyabe kuyukuthi umuntu anikeze nje imininingwane yakho ukuthi ubani ozalwa kephi okuwenza ukuthi nohulumeni mhlawumbe babe sethole izibalo zabantu abase-South Africa nabakhona okungekho emthethweni okungamsiza njalo ukuthi ahlele ukuthi usebenza njani njalo yiziphi inhlobo ezemisebenzi kumbe izinsiza ezidingakala ebantwini
Kodwa nxa lixoxisana lezizalwane zeZimbabwe labanye abavela kwamanye amazwe bathini ngejekiseni leyi bengabe bekwamukela ukuthi bayihlatshwa yini kumbe lokho bengayithembi njalo imisakazo yakhona ngapho lamaphephandaba iyakhuthaza yini abantu ukuthi bayihlatshwe
bona abantu bayakhuthazwa imisakazo ukuthi bayohlatshwa kodwa into esiyibonisa vame etholakala kakhulu ebantwini abaningi ukuthi abantu abathembisisi kahlehle ukuhlatshwa lokho ukuthi kuzobe kuyokuhlatshwa okuqondileyo na. Kanti siyazi ukuthi abantu abaphuma emazweni angaphandle kweSouth Africa kumbangayona iSouth Africa isikhathi esiningi baba nenkinga nje ukuthi bayothola usizo emtholampilo ezibhedlela okusho ukuthi namaso ukuthi wabazonikezwa lo mjovo abantu abaningi abangaphumile lapha eSouth Africa bazokungathembi ngoba abanye bazobona ingathi bazobulawa nje ngoba bengabuyi lapha bazonikezwa umjovo ongewona lokho kuliqiniso elibambeka kakhulukazi ngoba njengoba sikhuluma manje ihulumeni unemithetho ethi abantu mabeyezibhedlela kufuneka bafike bakubhatale bakhokhe bekhokhele usizo mabengephuma ngaphandle bengakhokhanga ngeke bakuthole ukuthi ngokunjalo abantu bazoba benokungabazi ukuthi pho namhlanje ukuzenza ukuthi uhulumeni lowo asihlabe kulokhu kugonywa yini ngoba lo hulumeni siyazi ukuthi akasifuni kuthi ukuthi mhlawumbe bazovele basifake ijekiseni yokufa so ngenye yezinto esiyibhekayo leyenza ukuthi abantu bathanda buze ukuthi balwamukele lolu sifo baze bazibona ukuthi akungcono nje babhekane nayo njengeminye yonke imikhuhlane efane ejwayelekile ophepha kumbe eflu nokuhlaselwa okwenziwe kakhulu ebantwini ababuya ngaphandle uhulumeni ngazange aphakamele phezulu ukuthi abasize abantu okwenza ukuthi nangesikhathi izizalwane zeZimbabwe kuthiwa bebenikezwa ama-permit lawa ama-away dispensation iningi alizange lihambe ngoba lingamthembisisi kahle uhulumeni ngakho sithi kuzoba ngumkhansi omkhulu kakhulu
uDokotela Vusumuzi Spanda ngwenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Ibandla leMDC Alliance selisole umthethwandaba kaMantshi ngokwala ukukhulula amalunga alo amabili uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri ngemali yesibambiso ibheyili izolo. Ababili laba babotshwe ngovulo besetheswa icala lokweyisa amapholisa. UMantshi umnumzana Stanford Mampantshe uthi kaboni kulesizathu esiqinileyo ezokuthi abakhulule ukuze icala labo lithoniswe befela ngekhaya ngoba bevele belamanye amacala aphambi komthethwandaba. UMamombe loChimpiri bazaphindela enkantolo mhlaka 18 kulinyanga. Igqwetha labo umnumzana Charles Kwaramba uthe uzaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe High Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abantu bonke babambwa ngaphansi bezibuza ukuthi kambe noma kuthiwa bathethisa ipolisa yinhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala ejeli bengani bayaphika bengakathonishwa. Kanti amacala lawana okuthiwa ayafayindiswa ngamapholisa admission of guilt uma uvuma anjani. Lelo licala sibike lingaze lithathe abantu bayehlangana ejeli labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus. Iqiniso yikuthi akulacala. Isikhulumeli samapholisa assistant commissioner uPaul Nyati wakhuluma icala elingasahambelani lama-charges asebazelwe ngamapholisa khathesi. Yikho ke kukwenza ukuthi abantu balahle ithemba esingathi bashele i-confidence ku-judiciary system yeZimbabwe. Angikwazi ukuthi bafuna ukuthi abantu baze bethini. Ngiyazi ukithi ungamfaka ekhoneni umtshaye ngemvubu uyakhukhumala eze kuqume umphimbo. Thina asithandi dlame silandele umthetho njalo siyakwazi lezi nsuku ukuthi abantu abaningi bathathana lomkhuhlane ema prisons. U advocate Maeri, Mr. Spokesperson of MDCA Alliance, bamthatha bayamfaka e-prison engalacala uphume esebulawa yi-COVID-19 lakhathi esiloku egula.
Manje lina njengebandla lithi kuthiweni?
Sesiza belokhu sikhuluma kodwa ke sokuhlala kungani imkhize zimkhelele okaJohana lomngani wakhe. Kodwa azisoze sidinwe ukusola lokuhoza ama magistrate angani asetshenziswa libandla elibusayo. Sithi kungani basebenziswa libandla elibusayo, asithi ukuthi basebenziswa libandla elibusayo kodwa izenzo zabo zikhomba sokukhanya ngani balandela ukufuna ukufezwa i-political party ethize. Ngalokho siyaqinisana ukuthi singalahli themba ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke. Umbuso ngamaZulu bahamahlaba ezulu. Kambe kusasa sekuzathiwa asenzeni reconciliation, sisathetheleleni sikhumisana umloda. Abantu besenza izinto eziyangisayo ngithi lamanye amapholisa abamba umlomo wangaphansi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi kubhubhe ilunga leZANU-PF yedale lephalamente unkosikazi Lisa Singo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amasela agqekeze angena emoteni kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni. Sobu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukubungelela lana kustudio 7. Nami ngingomunye laphathi engasathwali nje imbono lana kustudio 7 ngendlela yokuthi kade ngifake imbono yami ingadlalwa ngaze ngagcina sembona ukuthi kungcono ngime nje ngilalele yabanye. Kodwa nazi indaba engifuna ukuyikhuluma lapha. Ngizithi ngithanda ukubonga kakhulu kulokho okwenzakaleyo engizwa kuthiwa iBritain ifakele iziphathamandla zeZANU-PF izijeziso. Bafakelwa nje izijeziso zifanele ngendlela yokuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi yona kube yiyo efakela abanye njengathi nje imthwakazi yonke emathepheleni midlenzi siyi-under izijeziso zeZANU-PF. Isikhathi eside since 1980 siyi-under izijeziso zayo iZANU-PF. Kodwa yona ma kuthe kwafakelwa nje abantu ababili abathathu bakhala kokuthi ngazani bagwazwe ngomkhonto. Ngisithi mina kusiya ngami vele bekufanele ukuthi ngabe bafakelwa bonke nje beyiZANU-PF bonke. Ngoba kumanje nje imigwaqo izulu linile, so imigwaqo awuhambeki. Ungakhangela nje imigwaqo yangapha, imigwaqo yangapha ukusukela kubomberengwa ngapha awuhambeki kungenxa yokuthi abantu bakhona bafakelwa ama-sanctions eZANU-PF. Kuzokuthi ama-Tepeland nje yonke angisayikhulumi leyo emgwaqo, angisayiphathi ngendlela yokuthi vele akula nto, akula nto e-right. Si-under i-development ngenxa yayo iZANU-PF, ngama-sanctions onke leyo asifakela wona. So iZANU-PF ma ifuna ukuthi amazwe lawa akhiphe izijeziso zomnotho, aqale bakhiphe bona izijeziso abazifake ema-Tepeland. Ngiyabonga ngokuhlala nje ngisegwanda nguZamani Gama.
Hello msakazi omuhle, msakazi weStudio 7. Hayi, siyalibonga bakithi umsebenzi omuhle kangaka. Into esiyicelayo bakithi, lina likhanya linabantu abangasincedisa izikhathi eziningi, linisincedisa izikhathi eziningi ukukhipha iqiniso. Besicela bakithi ukuthi kanti ayikho enye indlela eyinye engenzakala, engenziwa ukuthi lokhu esikukhulumayo abaphathi bethu laba abebadlela ibusayo eZimbabwe, akukho yini enye indlela ukuthi ama-odiyeli ayesiyabe siwathumela bake bawalalelise labo bawezwe, bezwe izikhalazo zabantu, ngoba labo abantu vele bajwayele ukuthi ukuthi even loba bebizi meeting babefuna ukuyalitshela lokho abalitshela khona. Mina ukuthi likhulume abafuna ukuthi likhulume. Babe befuna ukuthi bona bayalitshela lokho abalitshela khona. Kuyinto embi kakhulu phakathi komphakathi. Kanti ngake ayikho enye indlela engenziwa ngale studio sethu lesi esisithanda kangaka. Ukuthi ona la ma-odisi athumelayo kufike yini endlebeni zakhe. Khuluma nomphosa enkulumane.
Sanibonani Studio 7 nani lonke balalele emakhaya. Siyabonga ke Studio 7 ngokusazisa konke okwenzakalayo elizweni. Bantu bakithi sibhekane nobunzima be-COVID-19. Zabafowethu lapho abaningi bayakhuluma la. Abanye bethethisa amaqembu, iqembu elibusayo bethethisa abantu maqondana labantu. Hhayi ngiyakuzwa konke lokho, kodwa kule nto kumele sikhangele eqakathekileyo. Akuvalwanga ukuthi abantu sihlale emakhaya ngoba uhulumende edala. Kuvalele ukuthi isifo lesi njengoba singakatholi umuthi wokugoma sibe nganeno ekutheni sisithole. So abantu siyasola ukuthi kuvalelweni. Kuvalelwe ukuthi singamamethekisi umkhuhlane. Kanti bakithi asihlaleni emakhaya. Yebo ngiyakwazi ukuzima kulaba abahlala emadorobheni, thina kodwa sisemakhaya ngapha vele. Hhayi thina siright, sivuke kuseni nje sizitshayele amakhomane singasweni siyehlakula. Angihambahambi nje angigcwali lamalayini. So bantu bakithi asilandeleni khona kuhulumende ositshela khona sibekezeleni. Sizithole indlela yokuthi sithole ukugonywa sivikele nxa kuthi siyavikela bese singakhululekayo. Kodwa kwakathesi hhayi ungagcina inhloko sikile mbulalela abantu abakukhulumayo ukuthi niyahamba. Hhayi uzakuthaphuza and nxa uzukuthaphuzile kuzabona ngoye. Ungathi uyakhangela abantu abanezifundo eziphezulu bayafa manje kuyabathatha kuinto babo. Mina ma ngikhangela ukubona kwami abantu laba kuqala babevalile kodwa bona babesenza amaphathi besenza imihlangano kulapha abaphambanisa khona bakuthaphuza lapha. So kwaphendulela kathi lathi futhi singalahleka senzele le nto efana nayo phambili phambili sizabona sizakubhekanisa ukudlula khona. Siyabonga.
Salubonani, salubonani uStudio 7 igama ngasifayedwa manyenyeza. Hhayi siyabonga omsebenzi eliwenzayo madoda amagumbi amanomhlaba. Studio 7 umsakazi omuhle situkhulu khokhobe. Hhayi siyabonga, siyabonga madoda phambili ngomsebenzi. UStudio 7 nje inkinga yomoshwa ngabantu abakhuluma manga. UStudio 7 isikhathi sonke uhlale ngokhuluma iqiniso. Fanele limkhulumise iqiniso lingamkhulumisa amanga ngoba amanga madoda akayakhi. Kuyabulala lokhuya xa uthanda amanga. So Studio 7 please zamani ukuthi limtshele into eziliqiniso. Siyabonga obaba uGift Dube amadoda ethu phambili umsebenzi madoda labo Sibani Ezra Sibanda khona ngale. Siyalibongela madoda ngendoda le ngiyayithanda kabi le ngiyithandela ukukhuluma iqiniso. Iqiniso yinto enhle ebantwini. Indoda engazange yathanda ukukhuliswa amanga le ayizange ikuthande kelo ukukhuliswa amanga nje lakudala lakudala ngisayazi mina. Isesengu-Ezra laphana kuphela somuntu osukubulawayo. Hayi, siyajabula madoda ngisekhaya manje, ngisekhaya. Hayi, ngisele lockdown ekhaya. Abantu bagijinjwa ngamabhiza lapha, abantu benganikwa lutho e-government ekhaya. Hayi, ekhaya madoda kunzima. Into ezenziwa e-government ekhaya. Hayi, hayi, hayi. Siyabonga Studio 7. Jovana umsebenzi njengomsebenzi madoda.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ele South Sudan iseliqinise imigoqo yokuvimba i-coronavirus kulandela ukwanda kwabantu abahlaselwa yilomkhuhlane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi imizamo yokulwisana lemvukuzane yevele i-breast cancer iphazanyiswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Idale lePhalamende ele-Lower House izolo lixotshe umeli weGeorgia kumakomiti abalisa emfundo ezisebenzi leyokuhlelwa kwemali kahulumende esetheswa icala lokutshotshozela inzondano elizweni. Unkosazana Marjorie Taylor Greene ongumsekeli oqinileyo kaMnumzana Donald Trump uzaqhubeka elilunga laleli dale kodwa kasoze aphatheke kunhlelo zamakomiti alo. UGreene waziwa kakhulu ngokwethula amazwi angamanga azwisa ubuhlungu afana lokuthi izehlakalo zokudutshulwa lokubulawa kwabantwana ezikolo zingamanga. Kula bebandla likaGreene lama-Republicans abalitshumi lanye abavotele ukuxotshwa kwakhe bebambene lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungula ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
YCT Holocaust ayenzakalanga and abantu abadutshulwayo nge Sandy Hook ngesikhathi eFlorida laphana i-high school akuyenzakalanga and then wasesithi futhi i-9/11 YCT nayi yayinto eyayiphonguba stage managed izinto ezingayenzakalanga in real life. Siyabona ukuthi lapha okwasekuyenzakala ngombusazo kaDonald Trump kwase kubuya esithi wona ngama-conspiracy theory amaningi of which kuqala ayengavunyezwa ku-mainstream media, but lapha sesibona ukuthi ama-sources of media segcwele semaningi basebebona ukuthi sebele indawo ekukhuluma izinto ezingaqondanga eziphambanisa ama-relationships abantu. Ukuxotshwa kwakhe ngama-Democrats majority lamanye ama-Republicans siyakuyamukela ngoba it shows ukuthi i-United States is a country that still landela umthetho and ababona ukuthi izinto ezingabambanisa abantu they need to get rid of.
Abebandla lakhe lama-Republicans abaningi kungani bemsekela lanxa nje ekhuluma izinto ezingaqondanga ezehlukanisa abantu?
Abantu laba bayesaba ama-voters abo ayesejwayele ukuzwa izinto lezi ezingamanga. Sabona izolo u-representative we-Washington State we-Republican owavota to impeach u-Trump. Abantu bakibo bathi yena kumele aphume ngo-2022 sebeqalisile vele ukukampaigna against him. So ama-Republican lawa akhuluma izinto ezinjalo ezisekela umama lo uGreene bayenza into lay playing the political game not ukuthi bayavuma ngezinto azikhuluma ngazo.
UMnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusazwe. Sizigqibeke lembongo enkulu uDesire Moyoxide.
DMZ wadliwani watshela inkosi phezulu zonke zakhohlwayo zazimeyisulufudu zaqhubeka ugagrikithi zakhuma inhlabathi zakhohlwa igama zazingeke zithi nje leso sithelo ngaleso sizathu yabhakha indlala zacuba izinyamazana zasendle. DMZ wadliwani watshela inkosi phezulu ngenze ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngeke ngilunge mina lesizwe sakho singaka. DMZ wadlewane watshela inkosi phezulu ngesikhathi senkulu indlala emhlabeni zonke zomhlaba izinyamazana zazingeke zisidle sona sodwa isitashakazi sasinyozile ngezithelo kulomango ngaphandle kokuba zilazi igama lesihlahla. DMZ wadlewane watshela inkosi phezulu bonke abatshela igama lesithelo bakhubeka bawugagirikithi bakhohlwa nya. Ngenze mina ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngisalazi igama lakho engqondweni. DMZ wadlewane watshela inkosi phezulu abanye ngene unit code bakhube kugagrigiti bakhosha igama
moyoxide. Ngiyakwamukela kuhlelo, ungachazisela abalalelo ukuthi ukhuluma ngani kahle kahle kulinkonzo?
Ngiyabonga kakhulu msakazi. Into ekhona lapha kunkonzo edidiye ndle wadlewane watshela inkosi phezulu ngikhuluma ngaso lesi sithelo esidingwa ngabantu phakathina kwendlala enkulu kakhulu ukubana sazakale ukubana igama laso isiphi lesi sithelo ukuze abantu basinde. Kodwa ke ekuthunyeni kwabantu ukuze bethole lelo gama elimqoka eliyinsika empilweni zabantu, bonke abathunyiweyo babuya sebekhohliwe, babuya sebengabanye abantu abasuke bengasibo bona. Umdle wadlewane watshela inkosi
phezulu.
Hayi, siyabonga Mbongi, akuvalelise.
Hayi, ngiyabonga kakhulu balaleli ngosekelo olungaka. Into engayitsho nje ukubana kasihlaleni singabantu abathembekileyo ikakhulu inkokheli, singathiki chaya udemu loot, we forget our responsibilities and our mandate. Ukubana simele uZulu ngeqiniso, asekeleni ukhukho nephunga njengempukane.
Siyabonga kwanele Mthwakazi, singake hlukanisi, khangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo. Hayi ke eyami impela sonto isiqalisile. Holivalelisayo ngontungamile.